Njengogatshala bomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe-Youth Assembly e-MDC Alliance, uSisiliya, uNetsai, loJohanna, abathethwe ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Amapholisa alokhu etshintshatshintsha ama-statements. Bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi baseHarare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke ama-lawyers aweziMbabwe Lawyers for Human Rights. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abala kudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxaso olungaka siyalwamukela, sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi siyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezombusazwe behlukulusiwe. Siyasikhulume, sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma. Sicothoza uhulumende lowo ongafuni ukuphikiswa, uhulumende lowo ofuna ukuba yidictator.